So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uSiqokoqela Mphoko, indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe owetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe, uze wakhululwa ngesibambiso se-$15,000.
Ngumbono wami ukusela lapho sibona ukwenzakala emabhenki njalo okwenzakala e-TPZ. Ngabe kuyinto eyenzakale phakathi, kungumuntu osebenza phakathi.
Amapholisa athi aphakathi kokuphenya udaba lwezigebengu ebezihlome ngembhobho ezingene ebhanga le-CBZ kobulawayo izolo. Zavutha imali engangenkulungwane zamadola emelika ezingamachumi ayisikhombisa, US$70,000.
Ngithemba besilalele njengekhansili bese kusithi indaba yepetition, ngabe siyikhansili engalaleliyo, ngabe asiphendulanga ipetition. Ipetition yaphendulwa, sakhuluma konke okwakureyiziwe.
Umhlangano omkhulu oqutshwe izinhlanganiso zakobulawayo sihlaziya udaba oselukhathaze idolobho leli olwemali yokuphaka uvumelane ukuthi kucutshungulwe indlela waphiwa ngayo umsebenzi inkampani ye-Tendi3 Investments. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. USiqokoqela Mphoko, indodana kamnumzana Phelekezela Mphoko owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe owetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe, uze wakhululwa ngesibambiso se-$15,000. USiqokoqela uphinde wathiwa ahambise incwadi yokuhambisa i-passport emapholiseni njalo anikeze umthethwandaba amaphepha endlu yakhe. Umphoko wetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu. Kodwa yena uyakulandula lokhu. Amapolisa athi aphakathi kokuphenya udaba lwezigebengu ebezihlome ngemibhobho ezingene ebhanga le-CBZ kobulawayo izolo. Zavutha imali engangenkulungwane zamadola emelika ezingamachumi ayisikhombisa, i-$70,000. Isikhulumeli samapholisa mnumzana Paul Nyathi uthi kwesinye isehlakalo esifanayo kulezigebengu ebezihlomile njalo ezingene kwelinye ipulazi duzane lomgwaqo weseke izolo duze leHarare zantshontsha inkulungwane zamadola emelika ezingamachumi amathathu, US$30,000, kanye lezimota ezimbili. Izehlakalo zobugebengu lezigilamkhuba ezintshontsha zihlomile sezibhahile elizweni lonke jikelele. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelo kansila wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu webandla le-CCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Utshengisele ukuthi kukhona okungamanga kahle. Ngombono wami ukusela lapho sibona ukwenzakala emabhenki njalo okwenzakala e-TPZ, ngabe kuyinto eyenzakale phakathi, kungumuntu osebenza phakathi ongunyobiza abangani bakhe, sazi umumo wezimali ukuthi zihamba njani, zigcinakala ngaphi, zisuke lapho ziye ngaphi. Ngoba i-customer nje umuntu ozingenelayo angeke abekwazi nzima njani nokuthi i-security ebhenki imenzani. Yasengisela ukuthi ngumuntu osebenza phakathi ongabe yizeka abantu abavela phandle ukuzokwenza lokho. Kodwa-ke kutshengisela-ke ngobubanzi uhlupho olukhona, lodubo olukhona, le ndlala ekhona elizweni. Kuqala ukugebenga lokhu kusenzakala kungabantu abavela phandle, kungekho waphakathi, ngoba waphakathi ebesebenza kahle ehola imali emini elisayo ukuthi aphile le muli yakhe. Obaphandle bangasebenziyo wadubeka bezozama ubugebenga lobo. Kodwa kathesi ubugebenga sekusuka phakathi, wena lo oqhathiweyo wakhona okunguye kumele avikele imali kaZulu ayigcinwe ebhanki. So kuyathengisela ukuthi umuntu uthi yena hathi imali engiholayo kangiyiphilisi nxa ngisengingasayenzanga ukugwelegwele lobo kangiphili kungangcono-ke ngiriske umsebenzi wami ngenze ukugelegele lobo ukuze ngenelise ukuphila le muntu. So kuthengisela-ke ngobubanzi ukuthi hhayi kulo dumo olukhona elizweni umuntu osebenzayo lo ongasebenziyo sokufanana wazi usebenzi uhola imali engathengi lutho engasebenziyo. Yikho abantu sebesenza-ke ubugebenga-ke lobusela lobo esibubonayo.
Umongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula uke wamemezela lokhu esingathi amnesty ngesingisi esithi bonke abalezibhamu ezingaphandle komthetho kumbe ezisetshenziswa nje ukuganga kabaze lazo bazizitshiya emapholiseni ngokunjalo kabasoze babotshwe. Singathi lusebenzile yini lolo hlelo nxa sikhangele izehlakalo ezinje?
Lolu hlelo ayelizweni leZimbabwe elingelamnotho okhangelelwe kwizulu kalusebenzi ngoba phela ukuba lo mbhobho lowo ubugebenga umuntu kuyabe kumsiza kunokuthi awuhambise lowo mbhobho aqhubeke ehlupheka. Yikho izigebenga zizabona kungcono ukugcina lowo mbhobho ziqhubeke zisenzile ubugebenga ngoba zingawuhamba emazweni-ke athuthukileyo ungathakule amnesty letani impobho leyo babengabantu abalomnotho ophilayo ukuthi bakwanise ukuthi bazisebenze kumbe basebenze bathole imali baziphilise ngaphandle kobugebenga lobo. Manje-ke eZimbabwe-ke angiboni ukuncedisa funa mbe nga uhulumende ufake imali wathi hhayi ungalethi isibhamu sakho uzathola okungaka funa abantu bangahambisa leyo mbhobho ngoba abantu ludubo kuphela olubahluphayo lwenza bagcine leyo mbhobho. Yikho nanela nxa sikhuluma ngokuthi abantu abayibhalise amagama bavote abantu bayabuza ukuthi ngingahamba lami ngerejista ngizatholani. Abantu bakhangela-ke kuye esiswini okubaphathisayo ngoba kule ndlala kulo hlupho elizweni. Yikho hhayi ambona ukuthi-ke uhlelo lolukamnangagwa lokuthi abantu balethe imbhobho luzasebenza ngoba abantu bevele behluphekela nje.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, ukhansila wakobulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ezithiyeneyo ezimela uZulu wakobulawayo ezibalisa iBulawayo Residents Association, Bulawayo Vendors and Traders Association, leZimbabwe National Chamber of Commerce lezinye ziqhube umhlangano obuqoqwe inhlanganiso ezimeleyo ePublic Policy Research Institute kuhlaziywa udaba oseluhluphile kuleli dolobho olwama-parking meters okupaka izimota. Bathi ngaphandle kokusola inhlawulo yokupaka imota leli dolobho elilodwa libhadaliswa idola elilodwa leMelika ngeholo elilodwa bathi ngehola elilodwa bathi njalo basola indlela inkampani ye 23 Investments eyaphiwa ngayo umsebenzi lo okungathi kwenziwa ngudlu. Kodwa usomlomo wekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi akunjalo. Uthi ikhansili ihlezi ikhuluma lezakhamizi kukho konke eyayizikwenza mayelana lokusebenza lenkampani ye 23 Investments. Asizweni ingxoxo eyenziwe ngugena kumede Saidi weStudio 7 lo nkosikazi Mpofu.
Zinhlanzi yolwa Progressive Residents Association besithe gwaqa lezinye inhlanganiso kucutshungulwa ngodaba lokupaka okwenzakala kobulawayo olwe 23 International abanye bathi 23 Investment ndawonye leBulawayo City Council. Okuphumileyo kwemhlanganweni ukuthi abantu kabathabanga ngendlela amakampani kumbe amakontrak obulawayo enziwa ngawo. Isifiso sabantu yikuthi ngabe kuyaqala kukhulunyiswana kucutshungulwa ukuze kuphunywe le mali ezakwamukelwa ngabantu. Khonokho-ke kubangela ukuthi esikhathini esiningi nxa kuthiwe kwaba nama-contract angazange acutshungulwe ngabantu kugcine sokusiba lokungasuthiseki emphakathini. Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association siyaphatheka-ke ekuxoxisaneni kulezi zindaba.
Lingathi lina livele lihlosene
inhloso yikuthi i-parking ayibe khona, i-parking ayibe ngamakampani abobulawayo iparking kanye neliseke emphakathini ukuthi abantu benelise ukubhadala leyo mali. So yikho nje ngamafishane singathi kuphumile ngoba inhlawulo ekhona kathesi iyenza ukuthi amakampani alahlekelwe inzuzo. Abantu nxa sebesuka besiyapaka tala ledolobha bagcina bengasasondeli lapho kumele bapake khona bathengi. Ngakho-ke amabhizinisi amaningi alahlekelwa inzuzo abakade bayithola.
Lingathi lenkohlakalo yini eliyicabangelayo lapha emkhethweni wenkampani?
Inkohlakalo ngeke iswelakale ngenxa yokuthi nxa ikontraka isayinwa ngasese abantu bengaswanga yonke imininingwana yayo. Siyabe sivele sesikubone ukuthi kusho ukuthi kukhona ukubanjwana, ikhona inkohlakalo kwabantu sokwenzakeleyo ngenxa yokuthi ngabe bekungayisikho lokho abantu bezaswa kube sekungene yonke into selokalisile. So yebo ye, singathi ukuthi ukukhwabanisa kube khona ngenxa yokuthi khonokho okwenza ukuthi abantu bahlelwe yikho kanye esikaba inkohlakalo kwabanisi.
Kucine kulesivumelwano yini ukulungisisa lolu daba?
Abe-23 investment baveze ukuthi konke okade kukhulunywa bazazama ukuthi bakukhangelisise, bakucubungule, balungisise lapho kumele balungise khona. Kodwa-ke kuyaphambili i-City Council sayitshela ukuthi ingenzi ulutho inganxusanga ama-stakeholders ngenxa yokuthi nxa sokulodubo yikho kulokubela khona umntu bakasibusibizi. Kodwa-ke nxa besenza imithanithani yabo kabanxusi bani. Ngakho befanele ukuthi konke okuzathi kwenzakale kobulawayo i-council ibize ama-stakeholders.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer Gumede Saidi uphinde waxoxa lo somlomo wekhansili, unkosazana Nesisa Mpofu, ongavumelani lokuthi bekuthiwo ngumnumzana Dube. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Gainer.
Idolobho lakoBulawayo idolobho elilalelayo. Ngiyathemba siqala le project kwaba le stakeholder consultation. Amanye ama-residents association ayikhona njalo babekhona ku-discuss ukuthi i-project leyi ilethwa ngubani, yiwaphi ama-partners, bavela ngaphi njalo lokuthi i-charge yayo imalini. I-consultation le yayenzwa. Sasuka lapha futhi kwaba lenye i-consultation esasibizwe khona ama-residents association, i-progressive residents association on their premises. Sahamba sayachazisa njalo i-project isifikile. Saphinda lapha futhi saba lama-adverts ayeseradiweni lama-flyers lesenjeyile that featured extensively.
Kukhanya izakhamizi zikhonona ikakhulu ngodaba lwemali okumele ikhokhelwe umuntu nxa ephaka. Ikhansilisi isenzeni ukuthi ilungisise lolu daba lezakhamizi?
Sathi saqala silama parking zones lebe amabili. Sathi sizaba le 30 minute parking zone le 1 hour parking zone. Abantu bakhula ukuthi hayi i 30 minutes ngani njani iyadula. Sasesikhupha i 30 minutes sasesifaka i 1 hour, idollar for an hour. Sahlala futhi njalo abantu bekhuluma bathi hayi i dollar for an hour ngoba ibicharge uthi for a specific day lapho uphake khona yikho kade usebenzisa khona i 1 hour leyana. Uthi sihlale kwesisikhathi umuntu yabe sephake for a few minutes sofana ukuthi emove to the next day. So basike sithi hayi akulula ukuthi umuntu ebehamba ethenga ama hour, but nxa ungaphaka 5 minutes kwenye ndawo, 10 minutes kwenye ndawo, within that 1 hour idola yakho iyaba ivalid. Konke lokhu sakulalela sakutshintsha njengekhansili. Bese sikhangela futhi njalo ukuthi imali esiyichajayo iyafanana wonke amadolobho eHarare, eGweru, it's $1 an hour. But koBulawayo sithi hayi asiyenelisi.
Enye yensolo ekhulunywa izakhamizi zakoBulawayo yinsolo yokuthi kule nkohlakalo engabe yenzeka ukuthi inkampani le iphiwe ikontraha le eye-parking. Angazi ukuthi linalithini ngakho njengekhansili.
Ngithemba besilalele njengekhansili bese kusithi indaba yepetition. Ngabe siyikhansili engalaleliyo, ngabe asiphendulanga ipetition. Ipetition yaphendulwa, sakhuluma konke okwakuraiziwe. Mhlawumbe abantu bazonda ukuthi asikhulumanga khona okade befuna ukukuzwa. But ukukhulunywa ipetition yakhuluma, yakhuluma ukuthi iproject le ivela ngaphi, how was it awarded. Njalo siloke sizwa abantu besithi hayi bona bane-information ukuthi bayakwazi ukuthi itender le yahamba njani. Esekutshelayo bakithi asihambenini ku-anti-corruption commission siyekhuluma sibatshengise evidence indawo le investigate ngoba lathi nje i-council siyafisa ukuthi investigate.
Hello ke ngonkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sedolobho lakoBulawayo obexoxa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi o Studio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha indaba le Herald lilodaba lokuthi oyengu Brigadier General kubutho leZimbabwe National Army uCharles Kaneta obhubhe ngemva kokuquleka eplazini lakhe ngomgqibelo uzancwatshwa emathuneni aweHeroes Acre ngoba ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iphepha indaba le News Day lilodaba lokuthi kube lokulwisana okukhulu phakathi kwabasakhulayo bebandla le-CCC labezanu PF emkambo wempedzanamo embare izolo. Kubikwa abe-CCC bahlamukele abezanu PF kade behlezi behlawulisa abantu abafuna ukuzothengisa imkambo le imali ngelanga. Imota lezakhiwo labantu balimele kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani ku Studio 7. Ngiyabingelela abasakazi wonke. Mina igama nguThomas Ndlovu wesigabeni sakuMakwalela ePlumtree. Ngiyayizwa lento ekhulunywa ngumthwakazi. Kodwa ikhona into mani yakhe ike lizehlise isithunzi mani imali ngabantu. Singakukhuluma konke. Yebo ngiyayizwa le ndaba le kugrawonde vele indaba ekhona njalo indaba ebuhlungu. Kodwa le ukuthi khona kuyaqunyilizwe ke into engaphandle ke leyo. Vele yazi kubuhlungu ukuthi ukhulume ngento vele ngeke yafaya yenzakala vele. Into oniyikhulume uyitshela abantu into yazi kuzwakala kusuka njani nje.
Ekuseni enhle ku Studio 7 lakubalaleli bonke igama ngugodri okhumalo. Bengicela ivoice message yami ibale, ngiyacela kunini ngisenda zingabalwa ezethu, angazi kusuke uhambe njani zingabalwa oro azibonakala ezethu, cha zibale nezethu nathi sizwakale. Ngikakhulu ngilapho kulawo abakhuluma into ezokuthukana kuma Studio 7. Ngicela singathukani, sibadala singabantwana, sihloniphane nesinikezane ithuba, singathi asitholi lutho, siyazama ukuthi siluse ilizwe, asikatholi lutho, asiluse ilizwe, konke kuzolunga. Kancane singaphelani inhliziyo, singaphelani umoyo, singahluthuki, singathukani, singathithisani bazali nabantwana nabobhuti nabosisi, singathethisane, sikhulume into ekahle, singagxeki i-MRP, singagxeki i-CC, singagxeki abanye abantu. Asigxekeni ibandla elinye iZANU PF yilo elisifake kule into esikuyo manje. Mina for president ngizovotela i-CCC, ngizovotela uNelson Chamisa noba elishona, ngizovotela for president ukuthi kulungiswe kancane kancane izwa komthwakazi. For inani ezinye lezi councillors MPs ngizovotela amalunga e-MRP ibandla engisupportayo engisekela. But for president of Wetera uNelson Chamisa ukuthi kulunge sikhiphe lo hulumende ohlukumeza amalungelo abantu eZimbabwe. Mina ili abadla engilwala la iZANU PF sisiya ngilinayo, zapha ngilinayo, wonke amabadla engilinayo siseZimbabwe sonke. Asivoteleni for Chamisa for president. Uma kuthi uyitonga sebenza lapho, uma kuthi uyivenda usebenza lapho, uyikhalanga usebenza lapho. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 ninjani kodwa? Kathi livula njani ama-audio? Ayavule wonke, ayavule wonke. Lisimanga, lisimanga mpela ngapha ikhezi ngendlela amasela asebhahe ngakhona asengena emzini yethu. Abopha abadala thathi property, thathi yonke into achiye bophe abadala. Kanti amapholisa ayilizwe umsebenzi wawo kuyini? Kumbe la mapholisa asengawezanu PF ukuthi abopha amamemba abo-CCC namamemba abomthwakazi. Yinto abayiqhatshela, kanti la mapholisa ngawana under iparty noma avikela umphakathi. Uma kuyabalasela amasela asengena emakhaya ekhezi, afika abopha abadala thathi amasola, thathi yonke property asekhaya aqeda lapha ahamba. Ibingenzeki kodwa lento ngoba kodwa lokhu kwaqala izinto zombangazo amaseli ngathi amapolice ingathi asebenzele umbangazo into zombangazo asisavikelekanga thina singumphakathi kodwa ayangazi kwenzakalani amapolice lawo fala abe ngamapolice elizwe hayi amapolice weparty. Ngiyabonga Studio 7 ingathi ngafundwa le audio yami nami ngingifunde ngoba ngiyasenda ama audio afunda. Ngiyabonga lokukhuluma ngokusana Bhase Case St Joseph. Siyabonga
anibonani sanibonani Studio 7. Siyabonga, siyabonga kakhulu ngokusinikeza indaba ezigcweleyo ezinhle ezizwakalayo. Ngicela ukuthi ngiphendule lo baba okhulumayo uthi abantu be-MRP bakhuluma ngantu abaphuku badla inyawuphi. Abantu be-MRP akufani namanye ama parties asiyo party yomba ngazo iparty ehlukene lale elikhuluma ngazo enjalo abantu abakukhulumayo bakhuluma inkinga abazibhekileyo nawe okhulumayo ukhuluma eyakho inkinga oyibhekileyo njalo asiboni ngaso linye obonayo la ubona ngiyakhe indlela so sicela ukuthini singaze sagxekana ngoba nawe okukhulumayo kimi kubi lami ngabe ngikhuluma kuyo yakukuzwa kukubi so wena kubeke enhlinzweni yakho ukuthi mina ngikhulume ngathini ungalandeleli ukuthi mina ngikhulume ngathini uza kubona obvious kukubi nami ma ngikubhekile okukhulumayo wena kubi akukho right ngoba lami ngiyabona impilo engiyiphilayo engiyiphiliswayo elizweni lakithi okungamelanga ngiyiphile okumele kathi ngiphile kahle uyayibona ngiyabonga Studio 7 kube ngicele ukuthi lami eyami i-audio ikizwakale dala ngikhuluma kodwa angizwa ngiyabonga
sanibonani basakazi baka-Studio 7 nabalandeli baka-Studio 7 ezindawo zonke zomhlaba jikelele indoda ekhulumayo umoya umoya wakuzalwa uzalela ubani mina basakazi abahle nabalaleli ezothanda ukuncisa kakhulu abafowethu abasakhulayo njengami nabodadewethu ukuthi basikume ngokuningi berejista ukuvota sivote ngokhetho lonyaka ozayo silungise ilizwe elingelethu ngoba sesikubonile okuningi kusenzakala okufana nokuthi sishaywa ekhaya lakithi sigijimele sithi siyocasha komakhelwane nakhona amathemba esilele sithelindo okuyukuthi manje ngamathuba amahle kakhulu okuthi silungise nathi okungokwethu ngevoti kuphela kubakithi
Hey, sanibonani, sanibonani, bafowethu abahle. Yize nje noma nathi singadlalwa bafowethu, kodwa ngelinye ilanga mhlawumbe nathi nizodlala. Abantu esisukuhlungu sifaka ama-record every day, kodwa uzwa senidlala ama-record elwadlale last week senongaphinda futhi. Kodwa thina besifaka every day ningasidlali, kodwa hhayi akunandaba. Noma lizodlala noma yinini asinankinga. Into nje mina engifuna ukuyiphawula ukuthi khala ngala madoda lawo amabili kakhulukazi asesindebeleni. Anginandaba nalo ukuthi wamgwadi lo vele hayi khanda lakhe liyasangana lo uchuma nogawule la madoda la abacabangela yini abantu ngoba bona into abayaziyo ukubulala abantu kuphela nebandla labo kodwa ababacabangela yini abantu la bantu ababulala abanengane nabo bangabantu la bantu ababoshwayo banengane nabo futhi bangabantu ufake ukucabanga lokho yini yena kuzojika izinto mase kuyibo bebulawa kanje benqunywa kabuhlungu kanje ngalokho kwenziwa ebandla labo bebekusupporta futhi bephinde bekuchide bethi kungamanga beqamba amanga besazi ukuthi baphika into abayaziyo bona uchuma labo elinye la ngazojika izinto madoda ngiyabonga angifuni kuba mude kakhulu ningikhona engakuphawula kodwa kwamanye sagcile kula amadoda ngiyafisa ukukhuluma nawo face to face futhi nangezandla mina ngibasabi nje kungabanjani ngoba into abayenza abanye abantu ibuhlungu kakhulu ngiyabonga
Studio 7 salibonani ninjani hayi thina siyaphila siyabhuka kancane hayi sikhonapha siyaphila mpela njani lonke abathatheli bekwezindaba hayi siyabonga izindaba ezisizipha zona zimnandi kakhulu ezeqiniso hayi akula nto embi siyabonga mpela kakhulu hayi linto mfaka umbononyana lapha okuncane imukhumalo into engiyibona lapha eyenzayo laba abantu laba ukuthi abantu bozaku uyalishwa ukuthatha ibheli ukuthiwana ibalecala becala lokhu yikuvala mbona ngani amadoda aselaplani into zabo sebephongwenza kuphela ukuthi la njengenhlanzi ephelelekile ngamanzi hanje into ekhona yokuthi nangikhangele sili mbona ngani lapho kuyakhona akusuka kuye kulungini manje undoda lo kufanele ukuthi iqiniso langikhona iqiniso ebekwazi ukuthi uyenzani umayesenze nje ngoba sesetshenziswa kula nto eyenzayo sesetshenziswa manje bonke indaba yenza le ayilunganga le ayilunganga mpela alekwenzakala undoda lo bake behlale laye bonke abesedik beke behlale laye phansi lo ndoda lomnankakho bembone izinto ayenza ukuthi hhayi yayilunganga ngoba lapho kuyakhona uzaswela uzaziba njengenhlanzi ekutshelwe ngamanzi abantu lakhe bangisebenzisa kodwa kakuboni khonoko hhayi ngitheke mbone nami umbono onjalo ngoba nangikhala undoda lo wawo le problem hayi senkingeni ukuthi njengomuntu ovala kuyamehlo ibamsebenzisa yena kakuboni khonoko thankyou ngiyabonga imukhumayo
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo lezi nombolo +1 202 465 0318 Kwezemelika ibhokisi elithwele isidumbu sikamufi obeyindlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth wesibili obhubhe ngeviki edluleyo lifikile eBuckingham Palace izolo ebusuku njalo kukhangelelwe ukuthi namuhla lisiwe eWestminster lapho iningi elizathola ithuba lokumvalelisa phambilini kokungcwatshwa kwakhe ngomvulo eWestminster Abbey. Iningi labantu libikwa limhlangabezile izolo lanxa izulu belisina. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala khona le eBhilitane.
Ludaba lusebhudwini. Ukhumbula ukuthi umzimba wakhe owayidlovukazi usukile eScotland ufikile ntambama lokho. Ngikhuluma nje so useBuckingham Palace eLondon. Akuhambeki nxa esikubona lapha ku-television lapha. Hayi abantu ngichibidolo abazimisela ukuthi beyovalelisa indlovukazi. Hayi lo double segudwini sibili loba nje kusobala ukuthi kulabanye abantu vele abangazihluphiyo ngakho. Kulabanye abantu ababuhlungu kakhulu ngombuso wendlovukazi. Okuningi ubuhlungu bakhona bakhelwe ekungazini ukuthi vele kanti lona ilizwe leli lisebenza ngaluphi uhlobo kodwa kukhona esikubonayo yokuthi hayi okwensuku zonezi hayi ukwedlula kwendlovukazi kuyindaba esegudwini sibili ungakhangela esuka eBalmoral lapha abhubhele khona esiya eHolyrood ePalace ukhangele uchibidolo lwabantu akade lusemgwaqweni lumvalelisa uye khangela abantu akade bese St Giles Cathedral hayi lokhana kushengisela sobala ukuthi abantu bebemthanda bebeyithanda indlovukazi isukile ke Scotland amaScot bayivalelisa ukugcina namhla phinde bembone futhi usefikile lapha eEngland eLondon abantu bagcwele eBuckingham Palace khona phana ukuthi beyomvalelisa.
Singabona kubuya abahlonitshwa abaningi abavela kwamanye amazwe ukuzokhalela owayeyindlovukazi yini.
Okukhona dadewethu ukuthi esikwaziyo okuphumileyo lamhla ukuthi inhlanganiso eyiyona edila ngezobukhosi kuleli lizwe inxuse ama-head of states and lama-foreign dignitaries abafika amakhulu amahlanu 500 heads of state and lama foreign dignitaries esikwaziyo njalo ukuthi lapha okuza kwenzelwa khona iservice yakhe yayindlovukazi yokugcina yindawo engena abantu abayi 2200 iWestminster Abbey but esikwaziyo ukuthi kuza kuba labantu abazabuya bevela indawo ezehlukile sikhuluma ngokuthi khona phe Europe kunje siyazi ukuthi inkosi eBelgium uKing Philippe loQueen Mathilde bayeza siyazi ukuthi uKing William Alexander nonkosikazi wakhe bayeza uQueen Maxima la futhi uyeza kanye ke leDutch former Dutch princess or former Dutch queen uPrincess uBeatrice bayeza so siyazi njalo ukuthi ubukhosi be Norway ubukhosi beSweden nobukhosi beDenmark ngabantu asebevumile ukuthi bayeza baza kuba ingxenye yabantu abaza kuba khona kuservice yendlovukazi yokugcina. Siyakwazi njalo ukuthi the American president Joe Biden uyeza. Now into esobala engingayijwe ukuthi into yenziweyo yile inhlangano ukuthi wonke ama heads of states and the foreign dignitaries abazayo babacela ukuthi besebenzise indizamchina makhaza bengabuyi ngama special jets abo. Ngoba baza ukuthi bengehla elapha behlele khona kakhulu eLondon la baza kuyalandwa baza thathwa befakwa ndawonye bonke bese besiyalandwa bese besiyalandwa kanye bese besisiza ke Westminster Abbey so baningi kasi beconfirmile ukuthi bayeza including ama nobukhokheli beCommonwealth ngileqinisa lokuthi uyayibona into yenzakala eKenya ukuthi iKenya sizwa ngabasiki bebunda lapha besithi declare i 4 days of mourning for the Queen. So yiyo ke into ekhona yindaba ekhona baningi abantu abezayo sibili abavela ngaphandle angezi ke kwaba into yamangisi o into yama British kuphela lapha.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya isizalana seZimbabwe esihlala ePilitane esigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-past 7 ntambama.